Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 14 kumpandula 2017 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission,
Uphawula lolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabeZimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela izinkondiso ezikusisekelo sombuso kanye labezekhi.
Uhulumende uphawula okusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Manje sokuzimbula abasebenza lamhlanje onjabo Thokozani, labo Savmo, labo Abednego Pepe, ukuthi baphumele egcekeni bathi bona kuthiwa kurayimuvi ngoba vele babamfundisa ukudla. Hayithi kuthiwa inja ungayikhulisa ukuyifundisa ukudla inyama. Kufanele ube kwathi mhlazana ingathola ngenyama, wena ngoba inyama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano ekhona phakathi komkhokheli we-MDCT umnumzana Mogentswangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Lanxa uhulumende seqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota, bakhona abathi akucaci ukuthi lolu hlelo luqhutshwa njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezinsuku e-biometric voter registration emkhosini owenzelwe endaweni ezimbili e-State House laseHarare International Conference Center, lapho umongameli Robert Mugabe lomkakhe kanye labasekeli bakhe labomkabo abahle babhalisa khona. Kubika uMavis Gama.
Ephawula lolu hlelo e-State House, umongameli Robert Mugabe uthe lokhu ukwenza ngemva kokucetshiswa ngabenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kukhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ZEC, kulandelwa imithetho ephathelane lalomsebenzi.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission,
Iphawula lolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabeZimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela izinkondiso ezikusisekelo sombuso kanye labezekhi ukuba kumele luqhutshwe njani ukhetho elizweni. Isisekelo sombuso siyatsho ukuba uhulumende kumele abe nguye ophathisa ekuthini kutholakale konke okudingakalayo.
Umgcini sihlalo wekhomishini yezek uJustice Rita Makarau uthe ukusungulwa kohlelo lokubhaliswa kwamagama ngendlela ye-BVR yisibonelo sokuba sebelulungele ukhetho luka-2018.
We would not have sought your advice to issue the proclamation if we were not ready.
Kwasekelwa ngomunye wamakomishinazi awezek unkosikazi Sibongile Ndlovu okhuthaza uZulu ukuba athathe leli thuba ukubhalisa amagama abo ezigabeni abakizo kusukela ngomvulo ozayo.
Okunye njalo esikufunayo yincwadi etshengisa ukuthi umuntu lo uhlala ngaphi. Ungeza lencwadi yamanzi, lencwadi yamagetsi, lencwadi mhlawumbe eyesibhedlela elekheli lakho elitshengisayo, kumbe ubhalelwe emsebenzini ngoliphethe emsebenzini, kumbe ubhalelwe incwadi ngusobhuku abasemakhaya, induna, umlisa, kumbe o-headmaster ezikolo bangabhala lezi zincwadi. Kungenjalo, layo hlala laye kulabo abalojayo ohlala la ngakubhalela ukuthi ye uhlala endlini yakhe lapha. Nxa kungenjalo uyenza lokho singa esithi thina iAffidavit. Uyabhala kusayino bazabe bekhona okhomishina bama odds kuzo nezindawo registerwa kuzo ukuze umuntu wonke abe lendlela yokuthi aregister.
Kodwa abamabandla ezombusazi waphikisayo lokhu yekhonona ethi ukuphawulwa kwalolu hlelo lamhla yibusela lobuqili bokahulumende kaMgabe njengoba imichina engamakhulu amane esikhona imilutshwana kakhulu besola ukuba kwalomkhosi estate house okwenze behluleka ukuba khona njengoba bebenganxuswanga basale sebebambe owangaphansi belinde bese HICC lapho obuvele usenzelwa khona. Umsekeli kanobhala jikelele webandla leDemocratic Assembly for Restoration Dare umnumzana Edmund Gonde ngomunye wamalunga amabandla aphikisayo atshone elindile ese HICC.
Usibona ngantwa kuyinto embi kakhulu ngoba thina ama as opposing political parties yithi ama stakeholders awezeki kungu kwama elections kumayelana ngathi ngakho ke ma kulontshwa kumbe kulento yenzakalayo thina yithi kufanele sibe ngabaqala yes opposition. Uhlupho lube khona ukuthi sitshelwe vele sesingapha njalo sithe sesizama ukubuzisa kwathiwa estate house ngale kufunakala abaku-public office of which ukuthi kulokuphambathisenge okuthize khonapho ngoba thina yithi ama stakeholders. Into zangkhona zonke nje azibalulekanga sikwazi ukuthi information le izasitowa ngaphi kugcina kaloku kungakanani.
Lolu hlelo oluqala lamhla luzoqhutshwa emahofisini awezek ezigabeni ezingamachumi ayisithupha lantathu 63 luzoqhutshwa mhla zilichumi lanhlanu ngozibandlela womnyaka ozayo ka-2018 andubana kulungiswe ugwalo olutsha lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Kodwa abezeki bathi lokhu akutsho ukuba uyamiswa ngalelo langa lomsebenzi ngoba ukubhaliswa kwamagama abantu ukuba lelungelo lokuvota kuzaqhubekela phambili kuze kuye kuthi sekusele amalanga alichumi lambili ukhetho luqala. Okwamanje abezeki sebanelise ukuthola imichina engamakhulu amane 400 yona kumele ibe zinkulungwane ezedlula ezintathu 3200 eminye ikhangelelwe ukufika elizweni mhlaka 15 Mfumfu. UMgabe abasekeli bakhe iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yeZANU-PF bebengasekho emkhosini owenzelwe e-HICC. Owenzelwe e-HICC ungenwe izinkokheli zamabandla ezokholo abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu, inkokheli yamabandla aphikisayo kanye labenhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ukuxabana okukhona kwe-MDCT phakathi komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Amacele omabili ayakhulumisana ngokwenza umhlangano ozahluza ingxabano yababili laba. Icele likamakhupe lona lithi umhlangano lo awumelanga wenzelwe eHarare ngoba lisesaba ukuhlaselwa izikliwi ezatshaya umakhupe kobulawayo ngenyanga edluleyo. UTsvangirai lo makhupe kabavumelani phezu kwendlela umanyano wamabandla aphikisayo omele ubunjwe ngayo. Ukufuthelana phakathi kwababili laba kuphinde kwadlondlobaliswa yikutshaywa kukamakhupe labanye bakhe ngabasakhulayo be-MDCT ababikwaba besithi bathunywe nguTsvangirai lanxa nje yena ekulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Kubandla likaTsvangirai kulohlupho olukhulu. Uhlupho luyikuthi ubukhokheli bukaTsvangirai manje sokukhanya ukuthi abantu singathi ngesilungu phecelezi bu-questionable kubo. Kungenxa yokuthi bamvumela abantu abaningi uTsvangirai ukuthi azafike kusibangisweni esasekuso namhlanje. Bayenza i-MDC yangani iba part of iba singathi ngezinye indlela impahla yakhe lapha ayenza khona umathanda. Sokunzima manje ukuthi abantu abamvumele senza konke khonokhu ngoba ngesikhathi echaya abanye baxoxe bahlulu zesenza ayikwenzi babe kubona ku right ukuqondisa ukuthi akwenzi manje sokunzima kulaba asebenza lamhlanje onjabo Thokozani labo Love More labo Abednego Pepe ukuthi baphumele egcekeni bathi bona utshangira imovie ngoba vele babamfundisa ubuya ayithi kuthiwa inja ungayikhulisa uyifundisa ukudla inyama kufanele ube kwathi mhlazana ingatholanga inyama wena ngoba inyama yikho bese kulesi ubona kusenzakala ku case ka tshangira ile njalo olunye uhlupho olukhona uhlupho olungolwabantu bemadebeleleni ukuthi bayathanda ngazo zonke izikhathi ukuba ludlawu lwabanye ikakhulu labana abavela sehlangothini lwemashona leli
ubona kuphela njani okuyinto lokho baza kwenelisa na ukukulungisisa
eqinisweni elikhona uTshwangirai ulawo amandla lamano okuthi into le ayilungise ngendlela afuna ihambe ngayo yena ngoba vele amandla lamano lawo walikwa kusukela kudala ngabo Welshman bese sekuye la ngabo Tendai bese sekuye wabachaya wabakhiphe bachaye bakhipha athatha faka abanye abasebenzi abachaya bakhiphe namanje uThokozani laba angabachaya bakhiphe futhi athole omunye umuntu ovele emasebenzi abanye abantu avele emathebeleleni abangabuya basetshenziswe nguye kumbe uWelshman bona bana baphenduke futhi babe ngabafana bakhe njengoba wenzele ehlale kwenza so ukuziphele vele into le bekuzaba kuhle nga abantu bamathebeleleni bengabumanyana bonke bazwisisana ukuthi bayasetshenziswa ezudlawu lwabantu bemashona leli manje njengoba kungekho ukumanyana lokhu uTshwangira nguye ozayiqeda indaba le ngokuthi uzabahlanganisa uzahlangana nabo Thokozani akhulume nabo ngendlela yena afuna ngayo kunzima ukuthi bona bamamtwiste bambophele icinga lokuthi bathi siyakukhupha esikhundleni uTshwangira ekakhupheke esikhundleni kodwa bona bayakhupheka
umnumzana Brilliant Mhlanga ocubungula izombusazwe sixoxela esebilithani Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba loStango lo Nongoma bephethe idlalade labo elitsha
uStango lo Nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrica ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yaseAfrica imbira
uStango lo Nongoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhutho umhlangano omkhulu obukhangela ngezamasiko ugqitshwe ngenkuthazo yosekelo lwemali yokubhala phansi imbali yamasiko ukuze alondolozwe kubika uMark Peter Ntambe
Izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuba labasakhulayo abakhanyayo bengasathakazeleli amasiko abo bengasawananzi ngaphandle nje kwabaphakathi kwenhlanganiso ezifana nabochipawo abenelisa ukuyadalela emazweni omhlaba beziqhenya ngesiko lesintu.
Amathoba nesiyahlangana.
Ngenhloso yokuhlaziya lolu daba eleZimbabwe libambe umhlangano we-International Conference on African Cultures, ICAC, eHarare, okwamalanga amathathu usekelwa ngemali ngabenhlanganiso yakwelebhilithane e-British Council. Unkosikazi Thuli Mlambo James ovele eGoli uthi kulusizi ukuba abantu sebelahlekelwa ngamasiko abo kusiya ngendlela asebephila ngayo.
Sesiwalahlile amasiko but nakhona kuqhamuka komama nabobaba bathi mase bahlala emadrobheni bakhohlwa ngamasiko ngoba uma usehlala edrobheni impilo yakhona iyashintsha I think ne-structure sishintshile kunesinto angakhona ukuzenza you understand awukhona ukukhuluma nabaphansi ngoba i-structure sokuqala nje imizimu le yakho ngakhona ayiyakhanga ukuthi ukwazi ukuthi ukhona nabakini uhlala emafletini ndlala baningi so impilo ishintshile and nale nto eyenzakalayo ema-television uma sibuka ema-television e-South Africa mina ngokubona kwami babhekeka bagxile kakhulu into zaphesheya hhayi into zethu and yiko umphakathi ufa
Umlobolo Dumo oloba ingwalo ezibhekana ukumayelana lamasiko kugoqela ezomculo unkosikazi Joyce Jenje Magwenda uthi lolu ludubo olunzima ukuluqeda ngaphandle kokwamukela nje kuphela ukuba amasiko lawo aya ekuqhuka
ukuthi ukhulume ngokwe culture yikuthi abantu bazazalwa bafi bazalwe bafi so I culture embari mina yi tradition yami so mina I'm one of the people engi kakathekisa i-township culture ngani ngibhale ngayo i-township culture ngabhala nge-music. Because nxa sisithi culture nje nxa ngiyigcinile like that ngizayinika abantu abami. I-traditional, i-tradition yethu esithi ngiyisintu khathesi ukuyibamba sibili ukuthi sithi nansi akusela.
Ingcitshi kulumhlangano zikhuthaze ukuba ohulumende emazweni awezwekazi le-Afrika kumele aqinise izivumelwano zokulondolozwa kwamasiko baphinde besekele imisebenzi ethuthukisa amasiko ngemali. Isibonelo esihle kuyimisebenzi efana lezifundo zomculo womdumo wendulo emakolijini wonke eze-ethnomusicology ezigoqela umdumo ofana lowembira le-marimba. Umnumzana Vothebe umlobi wakubulawayo njalo eqiqesha ezomdabu uthi kuyadingakala ukuthi imbali lolwazi lwamasiko aseAfrika kulotshwe phansi emabhukwini njengendlela yokuwalondoloza ukuze lolo lwazi lufinyelelwe kwelakusasa okuzagcina kusenza ukuba lungachabalali njalo lutholakale kwabasakhulayo abangabe belufuna.
Kuyadingakala ukuthi sigwale kubhalwe ngamasiko ethu esikunanzelelayo nje njoba ngikhuluma nje lami nje ngingomunye wabacombayo ngifundele konke lokhu emzelikazi art center laphana kulaphe ngifundele khona sesithi yakhangela sisinanzelela ukuthi khona lokhu ukucomba ikakhulu ukucomba lokho kwesikhiweni okwakusebenzisa impenseli lamapenda kwaqala eSayirini ngo-1948 sesinanzelele futhi ukuthi khona lokhu kusenziwa azange ke sibhale kube lengwalo ezithize ezizasiza abasakhulayo izizukulwane.
Kube lokusolwa kwezenzakalo ezifana nezimpi zomdeni kwamanye amazwe akulelizwekazi ezigcina zibangela ukuchabalaliswa kwezinye izakhiwo ezikhomba imbali lesiko lamazwela okumele kumiswe. Lomhlangano ophele izolo ungenwe zingcitshi ezivela emazweni edlula alitshumi awezwekazi le-Afrika okugoqela iSouth Africa, Congo, Nigeria, Namibia leKenya. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abangamatshumi amabili lantathu bafile engozini yomlilo kwesinye isikolo esisesikolweni seMalaysia iKuala Lumpur namhlanje ekuseni. Abacitsha umlilo bathi umlilo uqhamuke kwesinye isakhiwo esilala abantwana abangabafana i-dormitory. Lanxa uhulumende seqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota olusebenzisa imitshina yakulezi nsuku eyama-biometric voter registration kolokungacaci kwemininingwane ephathelanela lolu hlelo. Uthe ememezela lolu hlelo ngeviki edluleyo uMongameli Mugabe uthe luzaqala lamuhla lukhawule ziku-15 ngozibandlela. Kodwa imitshina yokuquba lomsebenzi kayeneli ngoba sokufike ngamakhulu amane kuphela khona kudingakala imitshina ezinkulungwane ezintathu. Bakhona ababikwa behambe endaweni ezitshiyeneyo besiyazama ukubhalisa amagama abo namuhla kodwa batshelwa ukuthi lolu hlelo alukaqali ngoba imitshina ingakafiki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye loskomishi ogatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo ukuthi namhlanje umongameli welizwe ulontshe officially i-DVR registration. Kufanele ukuthi nxa i-DVR registration iqalise bekufuze kube lo mthetho osinika isikhathi esizaba khona esokurejista. Alokho-ke kufakwe ukuthi siyaqala namhlanje siyagcina mhlaka-15 January. So sibone kulungile ukuthi kwenzele ukuthi siqale kuhle. Ngono siqale khona ngale ku president le first family labo deputy bakhe labanye lesi event official sesuka konapho zayahlangana labantu bamaphathi lama stakeholders amanye kwenze labo sibatshele ukuhamba njani sibarejista ngikhuluma nje kathi kuvele bayarejista bona ngokwabo bodwa siyathi sisuka lapho sesizahamba-ke from next week ngemande siye kufaka imitshina eminye kuma district offices where people can go and register. Siqalise khathesi ukuthi abantu bazorejista simelele ukuthi imitshina yethu eminye eminingi eyiyo efuzile khona eminingi yakhona ibuye ekupheleni kwenyanga yonaleyo esesingenalo igusu lonke sibona ukuthi wonke umuntu uyarejista indawo ngendawo.
Mnumzana Ngwenya, wena ungathini ngohlelo lolu? Siyabona ukubana sebekhona asebeye emadale ukuthi bamise ukuthi luqale uhlelo lolu, ungathini wena lokho?
Ya, ngingazi ukuthi kulokumisa yena ukukhona ngoba i-statutory instrument yayivele sikhulunywe ukuthi kuzaqala. Kodwa mina angilankinga lokuqala umsebenzi. Inkinga engilayo ukuthi yena uLetamakarao wathi yena imitshina ifanele ibe kube yi-3000 beyibe kubo 3000 kodwa kule 400. Imitshina engu-400 yena wathi yena isetshenziswa ukutraina ama-master trainers. So ungazi athi wena usuthatha imota ye-driving school sithwala ngayo abantu. Imitshina eyalethwa ye-400 uLetamakarao wathi yena ngeye-training ye-master training. So nabo sebesithi bona khathesi abantu sebeqala ukubhalisa ma sebegijimela ngoba umongameli welizwe usekhona sekusekule statutory instrument. Yikho lapho kule problem khona. Kuyatshengisela vele ukuthi abantu bezanu laba vele kulobuqile kwenzakalayo. Lokhu kuyaqala kwi-statehouse selisiyakhuluma lama-political parties ngale selisithi sifaka imitshina ama-district centers. Yikho ukuthi ngithi abantu bakhali besithi bona abantu abarejistwanga. Kanti kungani into zeZimbabwe kanti izindaba zingenziwa ngendlela enhle. 3000 machines kangene i-registration ngiqale umuntu wonke on the same day.
Nanto udaba Commissioner Moyo uthini?
Angiyakuzwa mfowethu indaba yokukhulumayo. Vele ngabe into bezihambe kahle bekuvele silesifiso sokuthi siqalise at the same time. Manje kwenzakale ukuthi imali zaphuza ukuphuma kwasekubuya imitshina yakuqala leyi engu-400 yokutrena abantu. Ithe njengoba sisamelele enye ebuyayo leyi engu-400 kunokuthi sifome ukuyigcina ingasebenzi. Ngcono ibe yiye siyifake kuma-district. Abantu abakwanisa ukufika khonapho kuma-district office bayeberejista asisoze siyikhiphe futhi khonapho leyo mitshina. Iyahle ibe yiye eyasetshenziswa even after sekuvaliwe i-registration leyi eyavalwa ngo-January ukwenzela ukuthi ibe yiyo eye-continuous voter registration esiya phambili. Ithemba liyakhumbula ukuthi vele i-voter registration yona ngokwayo izaze ivale amalanga angu-12 after sokuphele i-nomination court ukuvota khonala ngomnyaka ozayo. So kusho ukuthi okathesi sibona ngcono ukuthi kulo space inile khona siqalise. Ngiyamuzwa sibulungweni le nto ayikhulumayo asingeke siphikise ukuthi bekukuhle ukuthi ngabe sike qale at the same time.
Mnumzana Ngwenya, kuthiwa lapha ubuqili du akusela, uthini wena?
Ngiyamuzwa phela uMoyo, atshela uMoyo ukhuluma nje njengo-commissioner omelele izekhe. Kodwa thina bese silandelela i-procedure iyayivele ikhulunywe izekhe ukuthi zizanet imitshina engu-3000 yezakala ukuthi imitshina yakhona ibilokhu isebenza kathesi. Mina bengithi mina kodwa kasifunde kakithi ukuthi nxa sisenza izinto senze izinto ngendlela eqondileyo. Nxa besibeyehlule kulethi mtshina yokuvota yokurejista kathesi singena kukhetho next year sizazathiwa khona i-polling station le ilapho leyana kayilapho kutshengiseka ukuthi vele abantu bakhona kabalungisekanga kuthi into kazenziwe kuhle. Nxa imali zingekho zokwenza bakuphulisa kula mali abantu badinge imali ngoba indlu ye-GPI ithekhona siyazaliningi imali bona bathi bale mali uhulumeni zabaningi imali khathesi sebesikhona imali yakhona yokuthenga imitshina kayikwananga. Ye siyabonga ukuthi ye kuyakhulunyeka i-advantage ukuthi ye izekhi ye bayakhuluma labantu lama-parties bayazikuyezwakala kodwa kabaningi abafundi ukuthi ngabe engathembisi kuyenza into kayenziwe ngendlela enye.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lo Commissioner wogatsha lwezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi loba ubudlwangudlwangu sobuphansi kwele-Syria kuqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kukazulu kulelo lizwe. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaBashar al-Assad uqhubekela phambili esebenzisa izikhali ezilentuthu ehitshayo endaweni lapho okulabantu abalwisana laye. Uphenyo olubizwa ngokuthi UN International Commission of Inquiry luveze ukuthi uhulumende lo usebenzisa intuthu ehitshayo kanenginengi endaweni eziningi. Uhulumende lo usanda kubulala abantu ngezikhali ezilentuthu ehitshayo edolobheni leKhan Saikhun lapho kwafa khona izakhamizi ezedlula amajumi ayisiyangalombili lantathu 83. Uphenyo lolu luveze ukuthi uhulumende ka-Assad osebenzisa intuthu ye-siren emadolobheni atshiyeneyo usedale ukuthi lezibhedlela ezibonjwayo zinganelisi ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Lokhu sokwenze ukuthi kufe abantu abaningi abangonanga lutho kulandela ukuhlasela kukahulumende weSyria osebenzisa izikhali lezi. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi amadolobho ahlaselwe kusetshenziswa izikhali lezi akuqala i-Idlib, iHama leGauta lapho okwasetshenziswa khona intuthu yechlorine. Uhulumende weMelika uthi kumele uhlangothi lwe-United Nations Security Council luthathe isinqumo sokuvimba u-Assad ukuthi engenzisa ntando eSyria lapho abulala khona abantu abangelacala.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Impilo ngaphansi igcwaliseke ibe impilo enhle mele sincedisane. Kwasihluze nomama siyahluza konke okuhambelana nomuntu ongumfana. Siyancedisana khonapho nxa ufuna ukuthi ufone khonapho ukhuluma isikhalazo sakho siyathola abanye abangakuncedisa. So siyihluze nomama singeneni sincedisane sikhule sibaningi.
Njalo futhi singahlangana singabomama kuyanceda ukuthi lo nalo nxa ikhipha okwakho kumhluphayo singahlangana ndawonye kuyanceda ukuthi sazi ukuthi noma lokho kumhluphayo angikho ngedwa and ngokuthola ama-free opinions abanye lokuthi abanye bathini kuyasinceda kakhulu ukuthi sincedakale. So uhlelo oluqakathekile esikule mele silulandele ngoba luzasinceda impilo yethu yakusasa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba loStango lo Nongoma bephethe idlalade labo elitsha.
USango lo Nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yethu yaseAfrika imbira.
USango lo Nongoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhutho. Linga yikatsana balaleli luyalandela uhlelo lwe live talk lapho uPraxedis Jeremiah lo Mavela simhlanganya huye abazaphatha kona udaba lokudlwengulwa kwabantwana lamhlanje. Singakazi gqibe ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende sephawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku ema-biometric voter registration kits. Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano ezikhona phakathi komkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe uNkosazana Thokozani Khuphe. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.